kwazama nje eZimbabwe ukuthi ukhulume ngenye indlela ngeopposition uqala laba abalandelayo ngiyabantu lisizwa ngobulawa seHarare ngithema ngiraise le ndawo angele yahlaba indaba enzima kakhulu ukuthi opposition ikhona yebo but six times the same opposition although yayitshintsha amagama ilokhu idliwa yizana kodwa bayilandela abantu uthi ungashwena akuvuseliyanentsha baze bethi ulethelathi wena awubona ukuthi laba yibo abaqakathekileyo ma ubabuza ukuthi kathi ma beqakathekile njengoba sebeluze six times malihlanganisa sibuyelabekla kuthwakirayi kwenziwani ngabo bakholisa bazothela ilanga abantu be-opposition kule sayidi leyi bekubonayo khonokho eyakochabango isiqalileke yona manje kube iskima izama ukuthi layo izenzibe relevant uhlupho nje ngama-politician abawozombangaze ukuthi bagcina sebekhohlwa sebeziyandlela kubona kodwa ngalesi sikhathi ngathi amafitshane ama-opposition akabi le direction oyendlela ekhanya ukuthi bafuna ukwenzana and njengoba ngithilo laba abanye bavela kathana kulokhu besenza sempini kodwa kungelanto etshintshayo.
Mfundisi Moyo, sizwile lapha uMnumzana Ndlovu uthinte uMnumzana Chabango sixoxelaye kulo msakazo esithi sebefuna ukuthi bekhulumisane lebandla leZANU-PF kubunjwe uhulumende womanyano. Uboni kani lokho kungasebenza yini? Sikhangela ukuthi labo bangelinye icele ayisikho ukuthi babambene njenge-CCC.
Ya, sisakuzwa naloba nje kuseyiruma kodwa sisakuzwa kusesengamahemuhemu sazi ukuthi yinto ezaphumelela yini kumbe kuphuma kuye kumbe kuphuma kibo bonke sebexoxisene. Kodwa thina njengezamabandla vele sihlala sikukhuthaza ukuthi ngani abantu bonke nje eZimbabwe jikelele bayadingana sifike esigabeni sokuthi we find one another nxa sifuna ukuthi siphumelele kwezopolitiki ezigcina zi-affecta le economy. Akunamuntu ongakwenza eyedwa, sifisa nje ukuthi ngani abantu bonke nje bayabambana kodwa lanxa kuyikubambana ibe yiliyana e-very inclusive ekhangela umuntu wonke kungabi lehlekana kuphela ngoba lokhu kungagcina kubangela ukuthi engxenye kugcine kusiba lokucabana okuqhubekela phambili. Sifisa nje ukuthi ngani abantu bayabambana okugenuinely okugoqela wonke umuntu ngoba vele leli lizwe alingeke lakhiwe ngumuntu oyi-one kodwa abantu bonke bangabambana okugenuine yikho esihlala sikukhulekela lesikukhuthazayo.
Mnumzana Ndlovu, ubona ingani uhulumende womanyano engasebenza kathesi?
Okuqakathekileyo vele elizweni nakuzo zonke izindawo ukuthi abantu bathole ukudla, bathole namathuba okuthi bazithuthukise. So ama-politicians e-Africa nama-politicians e-Zimbabwe umuntu maye afuna ukuthi acace avele alendlela kuba selfish. So into eyodwa nje engasiza abantu ku-politics because i-politics ye-Zimbabwe isiza kakhulu ama-politicians. Kodwa i-politics engasiza abantu yiyo leyo ukuthi ama-politicians la abanjwa kotshaniswe ngomsila adonse esiya phambili wonke and khonokho kuza in the form of i-government of national unity. So ingasebenza umbuzo enginayo ukuthi bazoyivuma yini bangayimanipulate ukuthi basebenzele bona ngoba ngama-politicians eZimbabwe vele ayibeki phansi leyo ndaba yokuthi bazicabangele bona ukuthi singayenza so sizatholani. Umuntu ukuthi bamcabange uprofessor Jonathan owade ekhuluma kwenye ilokhu iplatform wathi yena eZimbabwe 75% you know what I mean scientists researchers bazokunikeza inhamba wathi 75% of abantu beZimbabwe cannot cater kuma-manifesto ama-politicians uma wabala deeply uzakuthola ukuthi abakho. So babethe ukuze bathole nje okuncane okuyizibucubucu kungayenziwa i-national unity kuba lokuthulanyana la bese begijima balungisele abantu abo izinto bagijime balime bagijime bathole lokhu lalokhuyana kodwa ayisiyo i-ideal politics leyo asikabiyazi iliyana ngiyokukompromisa and ifanele ukuthi bekhona makunje ngoba iyi-opposite yale abathi uthelithebethebe abathi ngeshiwo naye kubira jeje which eyo vele selfish kakhulu ngoba maye thela khona bani ithebethebe yenula bangana aba-overseas abamsizayo ukuthi athole ukudla kwakhe labantu abakhe kodwa laba bathelele ithebethebe luntu lololo luyilokhuntu olosuka lusiyajayiva kumarali ligqoka ama-t-shirt amaharali into kuze neyabo kuphela abayitholayo from i-politics lokulandela ama-politicians yebo ingasebenza kancane noma njengayisiyo e-US idingayo manje sithi sajula mpela sifuna ukulungisayo.